Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 6 ngoNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Renewal Team lilandula imbiko ethi lagugubalaya kunkosikazi Joyce Mujuru lifuna ukumanyana lebandla lakhe.
Ukukhulumisana kuma-political parties asivali ukuthi labantu abangaki. Kuthiwa are you an organized group? Ngali organized group kakho omunye othi angithandi ukuthi ke sithathe i-census ukuthi labantu abangaki. I've never heard about that.
Udaba lwendimi ezikhulunywa kwezinye izigaba zingaqakathekiswa kwezinye ludala inkulumo.
Mina ngibona ngazathi into nale izabangela ingondane enkulu phakathi kwemhlobo ethize ngoba kutshengisa ukuthi thina esabethi le ndimi esimekuthi zikhulunywe ezigabeni zethu nxa zingakhulunywa ngezigabeni zethu ziyakhulunywa ezigabeni zikabantu ngoba ngakhona lapho okuvele kuvela khona isitshona awusezuthetha indimi zethu zikhulunywa ngakhona nathi.
Lingakhohlwa uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokuxotshwa kwabathengisa impahla ezitaladeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Renewal Team lilandule imbiko ethi lagugubha layahlangana lonkosikazi Joyce Mujuru lifuna ukuthi bamanyane lebandla ukuthiwa uyalikhokhela eleZanu PF People First. Limbiko yethulwe ngosandasuka kuleli bandla umnumzana Elton Mangoma osesungule elakhe ibandla. Umgcini sihlalo we-Renewal Team umnumzana Semsipe Pankomo utshele Studio 7 ukuthi bengaba khona abakhulumisane labakubandla le-People First kodwa akula nkulumo ezike zenziwa phakathi kwamabandla la womabili.
As individuals, kakho omunye wethu oseke wakhuluma lo Mayimjuru. But as individuals, bakhona abanye bethu abaseke bakhuluma labanye abe People First. But the gap are not even on an official basis like uChris Gande ayekhuluma lo Mr. X or people bezixoxwe yena. Lokho within our party, yes, it has happened. We know of some of the people that have met, some of the people are the People First, but not Mayimjuru, and not even on any official capacity. And secondly, abantu be People First abakabi ne organization, but all we are saying is that Tina will speak to any, it's part of our Mandela resolution, ubana will speak noma ngubani olombono ofana na wethu wokutshintsha ilizwe leZimbabwe. So bangaba le mhlangano bebe properly organized, hayi sizakhuluma lapho.
Kodwa ke nxa sikhangela imbiko kamnumzana Mangoma, yena athi kwakhulunywa kwabonakala ukuthi hayi linali labantu abalutshwana, lithini lina ngalo?
Angikaze ngikuzwe lokho Chris ukuthi kwabonakala ukuthi silabantu abalutshwana. Obalayo ubani? Angikaze ngikuzwe lokho. Ukukhulumisana kuma-political parties asivali ukuthi labantu abangaki. Kuthiwa are you an organized group? Ngali organized group kakho omunye othi angithandi ukuthi ke sithathe i-census ukuthi labantu abangaki. I've never heard about that.
Lo ke ngumnumzana Semsipe Pankomo umgcini sihlalo webandla le-MDC Renewal Team ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Indimi ezikhulunywa kwezinye izigaba ziseyiswa kwezinye ngokunye sekudale inkulumo elizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyenze lo mnumzana Moses Mzila Ndlovu unobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube.
Mina indlela engiyibona ngayo nowethu ukuthi lanxa umthetho omutsha i-constitution isekelo somuso lesi esabunjwayo sifithi ukuthi olunye nolunye ulimi olukhona kuleli lizwe indimi zonke ziyalingana. akula limo kungathola olungcono kulolinye iphini into nje isimanga lapha eMathebeleland engibona usukela nje Victoria Falls uze efike eBridge efika neGwele eMidland uzakuchutha indimi zakhona ngapha zesigabeni sangakithi ngathi na iSouth and Southwestern part of the country indimi zenezi kazinanzwa ngenxa yokuthi ma usiye emahofisini kahulumende ngitsho nje kumbe futhi sesipholiseni kumbe kusesibhedlela kumbe komsitheli uzaphitha ukuthi ulimi olungase lusebenza kakhulu oliyilo olusebenzayo ukuthi xa ungalukhulumanga abantu bakumanga lithi ndaba ungakhulumanga ngesishona
manje ubona ungani kungaqhubeka kunje kuzahamba njani
mina ngibona ngazathi into nale izabangela ingondane enkulu phakathi yomhlobo ethize ngoba kutshengisa ukuthi thina esabesile ndibe esimele ukuthi zikhulunywe ezigabeni zethu nxa zingakhulunywanga ezigabeni zethu ziyakhulunywa ezigabeni zikabantu ngoba ngakhona lapho okuvele kuvela khona isishona awusuzufitha indimi zethu zikhulunywa ngakhona ngayo ibo ngibona ngazathi ivanda lezamtf vele lilohlelo lokudiliza lokubulala abantu ukuthi nxa ulimi lwakho lungasebenzi emahofisini lapho uyawufuna ukuthi uncede khona lokuthi kumbulo dubo kubuya report emapoliseni zomele ukuthi ufike ureporte ngolimi ongalaziyo okutho ukuthi indimi zethu ngokuya kwesikhathi ziyakufa ngake ukuthi uhulumende wezana abantu bakithi emathebeleni ngabakunanzeleli khona lokho okuthi size dubeke nolunye olumanga lisaka ukuthi abantu abethu bavele babe ngabantu abakufuywa abantu abangalali lokuvele ilungelo lokuba yikho lokho abayikho khona esingathina yi-identity okuthi sisole ukuthi amasiko ethu sizawagcina njani xa ukuthi indimi zethu kazinanzwa ngoba kusizana ukuthi kuthiwe khona ulimi lwakho luyananza ukuthi luyalinga lezinye indimi kodwa nxa usekuseke ukuthi ulusebenzise ufithe ukuthi emahofisini uncithiwe lapho kumele ukuthi ulusebenzise kumbe uyasebenza kumbe kubhizinesi ukuthi kumele ukuthi kumbe uyathenga kumbe uyathengisa so kumele ukuthi ukhulume ulimi ongathole endaweni leyo
lo-ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu unobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso emela abasebenza ngokuzenzela e-National Vendors Union of Zimbabwe izihambise umunicipala weHarare eMthethwane Ndaba ngendlela ahlukuluza ngayo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngesikhathi bethenjiswe ukususwa ezitaladeni ngemvulo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ndambe usethulela lolu daba.
Umgcinisihlalo wale nhlanganiso omnumzana Stan Zorwatha uthi inhlanganiso yakhe sigijimele eMthethwandaba isola izenzo zamakhansili ikakhulu edolobha leHarare zokuhlukuluza abaphila ngokuzithengisela okukhanya kusephula isekelo sombuso esitsha ikakhulu sikhangela ukuthathela abantu laba izinto abazithengisayo lokunikezwa kwendawo zokuthengisela ebantwini abathile abagcina bethengisela abanye abanengi lezi ndawo. Isiphathamandla senhlanganiso yeTunguza Progressive Resident Association umnumzana Admazaya uthi ukwenza okunja kulunganga njalo kumele kuphele njalo ikhansili ingathathathi abantu izinto zabo.
Abantu kufuze bebiselwe into zabo. Ukhansile ingathatha izinto akufuzange ethathe kufuze yebophi umuntu not ukumthathela izinto zakhe ngoba umuntu akufuzange ajeziswe kabili. Ukuthi umbophe umbhadalise fine lokumthathela into zakhe hayi umthetho awuvumi lokho.
Ukusilela kwemisebenzi kubangela ukuba abantu abaningi bephila ngokuzithengisela bethengisa izinto ezifana lemibhida lezigqoko. Abanye batholakala bethengisa lezinto ezifana lamakha kunye lemithi echeneyo sebekhankasela langama megafoni ukuthola abathengi. Umnumzana John Bunga ongumculi uthi ukutshontshwa kwengoma zabo zithengiswa okungekho emthethweni ipiracy isibangele ukuba abantu abafana laye bagcine labo sebesiyathengisa ezitaladeni ngakho ke ukhansili kalungisise lolu daba abantu besebenze kuhle bezama impilo kungela nkinga.
Lathi sinje singabantu bamakatari siyakhala lapho esifuna ukukhalisa khona abanikazi bamanasini bamaphi amabhava sitshela into zama $80 $100 ukuthi vele into enganjani engasithokozisiyo lathi bese sicina sesingamavenda lathi.
Iningi labantu likhala ngokuthi umasipala kachiyane lomkhuba wokubahlukuluza. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye Chamber of Informal Economy umnumzana Elijah Mthemeri uthi kuyadanisa ukuba lokhu kusenzakala noma behlala bebamba imihlangana lomasipala lomeya wedolobha leHarare kulolu daba.
Engikubonayo mina ikhanselo layo kasi trust kulabantu abasebenza ku-council abayenza lokhu okungalunganga bayathengisa izindawo lokhu abangafanela ukuthi bakuyenze abantu bayafuna ukudla kuzahamba njani bafanele basebenze one way or the other bazathengisa kuma street konapho.
UZorwadza uthi udubo lokuthengisela indawo zokusebenzela ebantwini ababizwa ngokuthi ngama-space barons kunye lokuthathela abantu izinto abazithengisayo kwephula isahluko 9 subsection 1b lesahluko 13 subsection 1 sesisekelo sombuso esitsha esiqondisa ukwesulwa kobudlwangudlwangu lokufumbathisana kunye lokukhuthaza ukuba abantu abazisungulela amabhizimisi lemisebenzi yokuziphilisa bephathiswe. Abekhansili yedolobha leHarare batshelela umsakazo ukuba ikhansili ayisakwenzi okuthathela abantu izinto abazithengisayo besithi lawa ngamanga aluhlaza ngoba ukhansili efuna ukuba abantu bethengisele endaweni ezigoqekileyo kuphela esemthethweni. Kodwa uMthemeri uthi kuyadanisa ukuba lokhu kwenziwa yizisebenzi zekhansili ezigoqela lamalunga amabandla atshiyeneyo ezombusazwe akukhansili. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Leva laleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngodaba olusegudwini olwabathengisa ezitaladeni impahla ezijiyeneyo ama vendors wona osokuthiwe asuke ezitaladeni ngohulumende ngoba sebegcwele nje ndawo yonke bengalandeli imithetho yama bylaws. Sixoxa lo nkosikazi Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyamukela labalaleli.
Sesikhangela lona lolu daba, kuyini ebelikwenza kulezi nsukwana ezedluleyo? Lilokheliswe ukuthi
izinto sizenza besizama ukuthi sihlanganelane nama-councillors nomeya wethu ama-city fathers sikhulumisana ngokuthi intsha ama-bylaws ukuthi singatshintsha lawo ma-bylaws bese sibona ukuthi imithetho emitsha ithini. Njalo futhi besilokhu sikhuthazana lekhansili, ikhansili besithi abantu kabayirejista, so besilokhu sikhangela izindawo zokuthi yiziphi izindawo abantu abangahamba besiyathengisela khona, considering ukuthi abantu kabanamsebenzi and kumele besebenze begcina iy'muli zabo. So besikukhangele khona lokhu and thina njengabulawayo i-city council yethu besinike izandla ezivulekileyo ngoba besixoxisana bekule interdepartmental meeting kade senziwa ihlanganisela ama-councillors, ihlanganisela lama-vendors, ama-leaders angikhona kuxoxiswana nje ngama-bylaws.
Abaningi bathi bona basoze besuke ezitala lanxa ibutho lingazama ukubasusa ngamandla.
Ayisikho sibaxwayisayo amalunga ethu ukuthi bengasuki ezitradi kodwa ngomumo wangikhona ngoba nxa sisilapha sokuthiwa kuyafoselwa ungakezwa lo mntwana nxa uhlezi lo mntwana endlini antshi uqaluzwe ukuthi kathi uhlupho lwakhe kuyini ukuze eze izinto enjengayena leyo. So labo bantu abakhuluma njalo ukuthi kabasoze basukasuka, one ngabe-politics, two yindlala ebafucela ukuthi benze njalo. So thina uhulumende wethu kufuze kubone khona lokhu ukuthi nxa umuntu ezaphuma endlini etshona ukuyatshona ehlezi elangeni kutsho okuningi ngakho. So njengohulumende kakubone ukuthi nxa abantu besale kubuyela ezindlini zabo, one kulamarenti ezindlini zabo, two kulokubhadala kulezikhulu fizi kulabantwana bayalanda ezindlini ongekuphonga ubuyele ungathathanga isinkwa. So yikho okunye okubayenzwa besithi hhayi thina soze sibuyele ngoba sebesilanda izindlu ezivele ezilendlala kungcono sithe sifi ngoba ukufa kwangona kuzaba lula kokubulawa ngelisotsha nganoko ukuthi ngiyokufa ngendlala lokhu ngifisa ngicaka mphela amandla.
Bona abathengisayo bakwamukela njani lokhu? Sikhangela kakhulu abesifazana kuyibo ade bethembe ukuthi inzuzo yabo ingeyokusebenzisa endlini labantwana.
Especially kubomama kuyabahlukuluza kakhulu ngoba singakhangela vele omama yibo abayibo abaphatha imuli zonke, yibo abaphatha impilo, yibo abaphatha i-economy. Nxa sokuthiwa kavuka ehlezi esevuka esekhangelane nomntwana endlini, esevuka esekhangelane nomduli ongelalutho, kuyaba akubaphathi kuhle. Yikho kade beloyisa ukuthi ngabaphiwe isikhathi bakhulumisana la i-city council lawama-authorities. Kodwa okunye sokuhlupha yikhona lokho kwe-politics, ukuthi i-politics yesingathi yesingena ibakhathaza ngoba ufind ukuthi kusasa u-local government uChombo ukhuluma ngokuthi abantu abaphume. Kusasa umama uThembiso Nyoni we-SMEs ngokuthi uyasifuna ukusithuthukisa from izigaba esikizo ukhuluma ngokuthi badala nini okuyi-taxi okukhona. Kusasa se-city council layo ikhuluma ngokuthi hhayi zalizungisela ama-biology. So khona lokho kugcina kusenza umuntu ongumama egcine ngasazi esephambeni ikhanda engasakwazi ukuthi vele eqalele ngapeninga esukele nga.
Kodwa wona amakhansila athini njengoba siyabona ukuthi ngapha ekhansili kumele lawo alandele umthetho nalowo wama-bylaws, kodwa ngapha ebantwini afuna ukumela abantu ba nxa likhuluma labo bona bathini?
Ama-councillors amaningi silawo sibili bayasisekela kakhulu. Khonapha ngimiduzane lomunye ucouncillor wethu wekadoma okuthiwa ngumadam Gokera, laye ngizamnika isikhathi sokuthi ekhulume kodwa ukhuluma ulimi lwesishoneni. Ubavumelana lakho ukuthi kakube le ndlela yokuthi kusetshenzelwane. Siyakwazi sibili ukuthi i-local government ikhuluma ngokungcola, kodwa ukungcola kwangikhona ngumntana phela wakhona ongcolisayo. So ukuthi umntana angangcolisi kumele yenziweni, kumele umaintain, umkline, umbone ukuthi uyenza konke. So thina siloyisa ukuthi nga i-government njengokuthi ithembisa kwayo kuzim asset ukuthi izaba le-200 kumbe 2000 million jobs ngalezo ziyaphuma ngakuba ngcono ngoba le stred singabethwa umoya ngoba ubaba bazabuyela emsebenzini. Lathi kunje singabantu abavelebele izithupha zabo zokusebenza singaphuma emgwaqweni sosebenza. Kodwa nxa kungela yona khona lokho esakuthenjiswayo ama-jobs wona lawo, ijob ekhona yona le yokumaestradini ukuthi ngithole la misebenzi lokuthengela abantwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela abathengisayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association. Sixoxelaye eseHarare. Lithiye indlebe njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Singakehlukani ke sikhangele besilazo ke lamhlanje. Ibandla le-renewal team lilandula imbiko ethi lagugubalaya kunkosikazi Joyce Mujuru lifuna ukumanyana lebandla lakhe. Udaba lwendima ezikhulunywa kwezinye izigaba zingaqakathekisa kwezinye ludala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.